njalo silomthetho esawufakayo iconstitution etsho ukuthi nxa umuntu esekhethe ukuba laphana uyehla ngapha athi kuphela manje uchairman loba ngobani uyehla kulesi sikhundla sezakhamisi ake agxile khona phana kodwa hayi ngapha kuzimbabwe congress of trade unions ngiloku ngingu-chairperson angehli ngoba ngiloku ngiyisisebenzi njalo nxa uyisisebenzi uyaqhubeka usebenzela isisebenzi njalo vele thina siyacaca ukuthi ungavele ungene ku-trade union uzaziye kufuyi trade union ngoba izinto ezisihlukumeza njengezisebenzi ayizileko sihlangana lazo.
Wena uhamba njani umkhankaso wakho njengoba sibona ukuthi abantu abaningi bengabe bekwazi edolobheni lakobulawayo njengoba ususebenze lapho kwesikhathi eside?
Abantu abaningi bayangaza bamphumputhi. Ngisebenzela abantu kakhulu hathi kuphela ngapha kuzakhamizi ukuba ngu-chairperson we-Progressive Race Association. Ngisebenzela abantu even esiqini lapho engihlala khona ngibe ngu-chairman umgcini esihlalo kazibuthi okweminyaka engu-8 owezengculazi HIV and AIDS. Ngisebenze kakhulu kulezo sigaba ngiphethe isiqinti esingathi i-district yenkulumane engenisa amawadi angu-7 ngiyakhona kuyena leyo yenketha lemganini lapha engiyabe ngimi ngikhona. Ama-netball, ama-football ngiyasebenza laba abanye sincedisana. So ku-community vele nje ngigxilile into engizenzayo ziningi ku-community. Engingathi ukuthi hayi umkhankaso uhamba kuhle kwalesi sikhathi lokuthula nje kulokuthula lalabo ekuxoxisaneni kwabantu kuma-platforms layo WhatsApp. Abantu bazikhulumela kuhle nje akulanto ecabanga lomunye. Yebo kuhamba ababili abathathu ngabe ngathi bephuma besiyale kodwa-ke ngibona ngathi lowo mkhankaso walesi sikhathi uhamba kuhle.
Abanye bayamsola umnumzana Chabango ngenyathelo alithathayo. Abantu bakwamukela yini?
Well, okuliqiniso yukuthi kube lama-recalls. Ama-recalls abe lezizathu zawo ezingase zingene kizokathesa kodwa ngibona ngathi ama-recalls athe esenzakala kwacasa ukuthi kungani kwenzakele. Ngabona le mthethweni kuhanjiwe. Asikwazi ukuzaphetha ngani kodwa ama-recalls akhona. So kubela ama-recalls iqiniswe ukuthi kwasala sokulesikhexe abantu benketha kufanele baqhubeke nawo bemelwa. Ama-recalls atsho ukuthi sokume yonke into. So bese kufanele kube lo mmele. Sangena sibaningi nami ngomunye wabo. Mina ngingene ngaphandle kwebandla le-CCC and ngithanda ukubana ngicaca ukuthi upresident wami ngingene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esenichamisa lowo ngithanda ukubana kucace. Angingenanga ngaphansi komunye umuntu. Lokho mfuna kuhle kucace kuzwisiseke njalo ungananzelela khonapho sengitsho njalo yebo kambe kulenjini abantu abaningi bayakukhuluma kodwa thina siyachuba abantu phansi lapha esihamba khona abantu wele bakuzwisisa ukuthi yebo kambe emiyimisa kwesikhathi kuba layo lokungazwisisani lapha nalaphana kodwa impilo iyaqhubeka injalo izalungisa ngokuya kwesikhathi. Angikahlani lokunzima bokuthi abantu bakhulume lokhu lalokhuya. Abantu yabo babuza kube lokuxoxisana labo bathi yabo imbono sihamba sinjalo. Yebo kambe njengoba usithisho ebulenjini inkulumo zinake ezenzakalayo ezinye ngezithi uthaba ngorayithi ezinye zingabe zimsola kodwa i-bottom line yikuthi thina esihamba ngokufuqa ibandla le-CCC. Angifuni kakhulu ukungena emabizweni abantu ubani wathi ubani wakenzanga lokho kodwa thina sosiqhuba ibandla le-CCC. Esaziyo ukubana kobulawayo vele abantu babangalo abantu abasoze bavume ukubana kungene elinye ibandla elingayisilo le-CCC kodwa abantu kuba yilungela ukubana babuza abakubuzayo kodwa kuqalile ukuthi abantu nxa kuxoxiswana babuza imibuzo abantu bacasisele ngoba okumcoka yikuthi kambe nxa uhambe ebantwini khuluma ukuthi uzabenzelani okuzaletha intuduko yiko esikudinga kakhulu singaphansi kwebandla le-CCC imbali singayikhohlwa. Sibe le-MDC kwaba lama-recalls kube le-MDC kwaba lama-recalls kodwa ibandla laqhubeka siya phambili so asiyo nto entsha singalahli focus asiqhubeni siya phambili and le themba lokuthi ekuphetheni kwezinto zonke abantu sikudingayo ukubana sibambane kube le-development so kuloko yikho esikukhangeleleyo lokho.